Isala nkomo kwavalelwa abantu abangu 12 bechiswa omama obaba labantwana kwafa abangu 6 kwasinda abangu 6 abakwazi ukuthi bekwatu lomduli baphuma umnyango baphuma babaleka laba abangu 6 bafa bathela phakathi bafa abanye bathi bephuma babadubula phandle abahlanu laba bangcwatshwe khonapho lapha abathela khona oyedwa nguye wathathwa ngabe muli yakhe bambeka emzini wakhe.
Isesike sabona le siyafaka amatshe esikhumbuzo afanayo eBhalagwe laseNkabazwe kodwa lawo matshe atshontshwa adilizwa kalesabini ukuthi kungenzakala okufanayo eSalankomo.
Asesabi ukuthi kungenzakala okufanayo. Laloba kungenzakala abakwenzayo kasibe sabi kasibe ncingi kasibe thuki sizaqhubeka siwafaka ngoba abantu bafa kuqakathekile ukuthi izikhumbuzo zibe khona kuqakathekile ukuthi sibe lendawo lapho esabantu abahlangana khona besiyakhumbula izihlobo zabo kuqakathekile lokuthi abasakhulayo bebekwazi izindawo bengixoxa labo abakhulayo kuyona lwana umango okuningi abangakwaziyo okufihlakeleyo ngezindawo zawo. So kuyabe kuqakathekile ukuthi abakhulayo bebekwazi ukuthi kwenzakalani. Ngijabulile ukubana besilenhlanganiso evela eSozberry ngoba khonokhana kuyabe sokusenza abantu bonke bekuzwisisa ukuthi hayi kungabe kwenzakala emaNdebeleni kodwa indaba yelizwe lonke it's a national problem edinga ukuthi abantu beZimbabwe sonke sibambisane ukuthi siyilungise. Bengazi befuna ukuwabulala akusoze kusimisi akusoze kuqede udaba lwegugurawundi. Udaba lwegugurawundi luyaqedwa ikubana abantu abakwenzayo bahlale phansi labantu beZimbabwe bacela uxolo bebatshele leqiniso ukuthi babekwenzelani. Lokho akulungiswa ngokuyadiliza ubufakazi kodwa kumiswa ukuthi bezehlise bebe lobuntu.